Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukelayo ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 17 Mfufu 2023 nguPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Kanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi umtswaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakhe akade ihambisile. Ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Umthetho ndaba waphezulu kule-South Africa owePretoria High Court usuchithile isicelo sikaMpati Ntambo wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sayo esiphathelane elengwalo ezeZimbabwe Exemption Permit.
Kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungaphathwanga kuhle, nxa kungabanjwanga kuhle ngoba amazwe amanye lawazozahlale abukele.
Umongameli Joseph Biden welemelika ukhangelele ukwethekelela kwele Israel lakwele Jordan kusasa lapho akhangelele ukuxoxisa nale nkokheli yamazwe lawo mabili ngempi ephakathi kwele Israel labebutho ele Hamas. Kulesizalwane seZimbabwe umnumzana Tafatsi kwamanyika othi usexotshisa amalunga ebandla lezanupf ngamashumi ayisikhombisa 70 asedalela ephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthetho ndaba waphezulu wakwele South Africa owePretoria High Court usuchithile isicelo sikaMpati Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo sokuthi isaziso sakhe sokuthi amaZimbabwe exemption permits azawesulwa kasikho emthethweni. Uthi sokumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusinqumo sawo esethulwe emphakathini ngomvulo, umthetho wandaba wePretoria High Court uthi ukuchithele sisicelo ngoba lingekho ithuba lokuthi isicelo sikaMpati Ntambo Motsoaledi singaphumelela ukuguqula isimo somthetho wandaba. Uthi uMpati Ntambo Motsoaledi wehluleke ukuletha ugwalo olufungelweyo olupha izizathu zakhe ngesikhathi uthethwa lelicala emthetho wandaba. Umthetho wandaba uqhubeka usithi ezinye izizathu zikaMpati Ntambo Motsoaledi ezigoqela ukuthi ufuna ukuphikisa lesi sinqumo ngoba siqhamukela kunqubo zedali laMpati Ntambo lokuthi umthetho wandaba waphazamisa ngokuthi kwakufanele akhulumisane labanini bama-ZEP engakathathi isinqumo lesi ngamathambo nje angalanyama azama ukwengeza esitshebeni. Isinqumo somthetho wandaba lesi sesemukelwe ngenjabulo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Intatha ezindaba eZimbabwe ezimeleyo umnumzana Mxolisi Ncube uthi bekuvele kusegcekeni ukuthi inyathelo likamnumzana Motsoaledi lokuphikisa isinqumo somthetho wandaba alilazo insika zomthetho.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Kanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi umtswaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakhe akade ihambisile. Ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Le yinto esekelwa ligqwetha lezamalungelo oluntu ehlanganisweni ezamalungelo e-African Diaspora Global Network umnumzana Vusi Moses Banda. Usibanda uthi ngitsho lamagqwetha ayemele uMpati Ntambo kuthethwa lolu daba behluleka ukuletha izizathu ezibambekayo ngendlela athatha ngayo lesi sinqumo.
okusobala khona ukuthi cha ungqongqoshwe wasekhaya kubukeka sengathi indlela asebenza ngayo akathathi ukuxwayiswa ngabantu abazumthetho yena ubona ngathi wazi konke kunokuthi ahlale phansi axwayise alalele kungakho nje icala leli siyazi ukuthi usengabuya aqhubeka athi ufuna ukuya enkantolo yesekela umthetho selizwe ngoba udlalisa nje imali yentela zabantu kodwa umsebenzi uyamhlula ungqongqoshwe wasekhaya akasebenzisi ukucabanga nokuxwayiswa ngoba unabo abamele ufanele bayamxwayisa ngezinquma zithathayo.
Umgcini hlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi izindaba ezinhle kakhulu ezikulesi sinqumo.
Abantu abanengi bebekhathazekile ukuthi kuza kwenzakalani mhla ka 31 December 2023 ngoba iGrace period yayithe yona 31 December 2023 njalo futhi ukuthi uminister bese aphila boso kususpenda ukuthi kuimplementwe ijudgment eyayikhona. Yikhosa ke sabona Helen Suzman Foundation isigijima futhi sisiyenkantolo esisithi inkantolo ingavumeli ukuthi umphathi intambo ezangaphakathi akophe abantu laba baphethe ama-ZEP.
Lesi sinqumo sasemva sitsho ukuthi sisamile mpo isinqumo somthethwandaba sokuthi ama-permit e-ZEP asasemthethweni kuze kube ngumhlangula omnyaka ozayo. Lokhu kutsho ukuthi bayavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni santando kuze kube ileso sikhathi umthethwandaba usuthethe esinye isinqumo esingahambisani lalesi. Abenhlanganiswe Helen Suzman Foundation ebiphikisana lenyathelo likamphathi ntambo lesicelo sokuphikisa isinqumo semthethwandaba bebengakatholakali ukuthi baphawule ngalolu daba. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sikamphathi ntambo Mswaledi umnumzana Thabo Mohola utshele Studio 7 ukuthi umphathi ntambo Mthwaledi uphakathi kokulungisa impendulo eqinileyo ngesinqumo lesi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel kwele Jordan kusasa. Lapho akhangelelwe ukuxoxisana lenkokheli yamazwe la omabili ngempi ephakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas. Impi esibulalise abantu abafika phose inkulungwane lengxenye kulelo lizwe. Abezindaba abe Reuters babika ubana uhambo luka Biden lwenziwa ngesikhathi elemelika selivumelene lele Israel kuba kumele kuncedwe abantu abahlala eGaza Strip asebethwele nzima ngokusilela kwamanzi ukudla lemithi ezibhedlela. Ibutho lakwele Israel eselilungiselela ukuhlasela ngamandla kwele Gaza selibhombe indawo eziningi labulala abantu abafika phose inkulungwane ezine 3800. Ele Israel lele Melika asekhuze eHezbollah ehlome yaphelela kwele Lebanon esike yaphosela amabhomba kwele Israel isithi ayikuthakazeleli ukwenziwa ngele Israel eGaza Strip. Lokhu sokuzondise njalo ele Iran elisekela iHezbollah okwamanje abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 sebesukile kwezinye indawo zeGaza Strip mabuthana ezansi yalindawo kulandela inkuthazo eyenziwe ngele Israel elithi lizangena ngenkani njalo langamandla eGaza lapho elifuna ukususela amanqe bonke abakuHamas. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomfundisi Raphael Mthombeni okhonza eBrethren in Christ Church njalo ecubungula ezombusazwe ezimele.
Ukhanya sibili ungathi ipressure ikhona kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwa indlela iIsrael echaye ngayo kakhulu xa ichaya indawo zokuhlala zabantu kazana. Lakhona lokho ukuvalwa kwamanzi, ukuvalwa kwamagetsi, ukuvalwa kokudla ukuthi kungene laphana. Kubonakala sibili kungathi kuyinto embi eqakathekileyo ezima futhi. Kanti ke njalo
labona laba abathathwayo lokuthiwa ngama hostages abathathwa bangena ngaphana eGaza lalabo abemelila abemelika izizalwane ezisegaza ezingakaphumi ezilokhu eziphakathi khonapho konke khona lokhu kuyakhanya ukuthi kuxabene sibini njalo nxa kubonakala i-Israel ilokhu izangena ngenyawo lamatenki lakho konke besiyachaya khona ngale ngoba eqinisweni akulabantu abangu 1.2 million abangasuka endaweni baphume bonke kulabantu abaningi abazasala laphana abagulayo abadala abantwana izigoga labo bonke laba banjalo abantu bonke labana bazakufa khona phana befele ezandleni ze-Israel besithi balwisana le Hamas
ubona ngazani uzakwenzani khona ngale ke uBiden
kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungaphathwanga kuhle nxa kungabanjwanga kuhle ngoba amazwe amanye lawa azozahlale abukele kusenzakala ukuyidlizwa lokubulawa kwabantu kazana ngendlela enjengaleyo yikho kubona kwami khona lokhu bawatu
umfundisi Rafael Mthombeni okhonza eBrethren in Christ Church njalo ocubungula izombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseDallas khona lapha eMelika. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lo Sheikh Bilal Gwenzi okholo lwesiMuslim.
Usizo sibili America ingahambisa kodwa njengoba sikwazi uBiden ingqondo zakhe ngeze double standards ufana legundwane liluma livuthela. Lenzi ngani ngalifuna igazi. Ngodwa lena lifuna ukulimaza. Usizwe ngahambisa sibili uBiden. Ende luyamukeleka kodwa isifiso sakhe ayisiso sokusiza. Ngesokuthi abantu bengabona ububi bakhe. Bengabona ububi bakhe. Wena ungathi uvumela ukuthi abantu bebulawe. Then usibanike ukudla. Ufuna ukuthi befe besuthi. Ikwakufunayo. Ufunga ukuthi befe besuthi. Into ekhona kuphela yena ukuthi kakhuze lo umna wakhe u-Israel ukuthi evisele ilizwe kubanikazi. Akavisele ilizwe kubanikazi. Then bingavisela ilizwe kubanikazi. Hayi. Sibona sibili kuyalunga sibili. Ngoba sifuna ukuthula lapha emhlabeni. Sifuna abantu behlalisane kuhle sibili. Ilizwe latshontshwa leli. iPalestine yatshontshwa kade sabantu kwabasela lizwe so abantu kwabiselwe ilizwe labo
pho uBiden kumele enzeni lapha Sheikh Gwenzi
so lolu usizo lweAmerica hayi ngolokwenzela ukuthi umhlaba ungaboni ububi beAmerica utandwe cha ngathi hayi America hayi lilizwe elihle liyasiza sibili kodwa hayi ifuna befe besuthu abantu labo ngoba kade sibayalamba so abantu beAmerica inganika ukudla lokho abantu abasabona ububi bayo.
Lo ke bekungu-Sheikh Bilal Gwenzi okholo lwesiMuslim. Limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kulesizalwane eseZimbabwe umnumzana Tafatso Manyika ozithi usexotshisa amalunga ebandla leZANU-PF angamashumi ayisikhombisa asebenti asedalela ephalamende. Amalunga la aqoqela umnumzana Tongai Mnangagwa, umntakamongameli welizwe, abambathintambo bakarhulumente abanjengonkosikazi Stempiso Nyoni labanye. UManyika utshele iStudio 7 ukuthi ungumsekeli kanobhala jikelele webandla leZANU-PF ngakho-ke ulamandla uxotshisa amalunga edalela ephalamende angasalandeli iziqondiso zebandla leli kuthi usehambise incwadi elamagama alawo abaxotshiswayo kusomlomo wedalela ephalamende umnumzana Jacob Mtenda. I-Studio 7 ayenelisanga ukuxoxa laye uMtenda ngoba ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Okokela amalunga awezanu-PF edalele ephalamende mnumzana Togarepi Pupurai uthi yena kabamazi uManyika. UPupurai uthi wehlulekile lamhla ukuthola incwadi kaManyika edalele ephalamende. Umabhalane omkhulu wephalamende mnumzana Kennedy Jokuda ube ngaphendulelayo umakhalekhukhwini wakhe ngesikhathi edingwa iStudio 7 ukwenzela ukuba achaze kabanzi ngodaba lukaManyika lolu. Kusanda kuxotshiswa njalo amalunga edalele ephalamende lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change ngumnumzana Sengeso Chuma Chabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Bayamphika abasebandleni le-CCC. Uhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Kodwa bona bakwenza ngenxa yokuthi into yabo vele ayihlelekanga, ayilama-structure, ayila-constitution, ngayilani. I-parliament nxa i-withdraw abantu, ithatha incwadi evela ephathini yona leyo esiposa abantu bangakhondi babuye e-parliament. Thina siyakwazi ukuthi kona bakhona abantu vele ababefakiwe province by province ukusayinela ama-candidates ethu ukuthi bamele iparty yethu kuma-elections whether ku-council kumbe e-parliament. And siyakwazi futhi ukubona sile-structures ezikwanileyo, sile-presidium yethu egoqela upresident labasekeli bakhe ababili, u-national chairman, bese kubuya u-secretary general wethu ubaba uMpofu okhona elimaziyo lonke, ongaphumputwayo, ongadingwayo, okwaziwayo ukuthi nxa ukhuluma ngeZANU-PF ungathi upresident ubani, uyakwazi ngubaba uMnangagwa, ungathi uvice president ubani, uyakwazi kulo baba uChiwenga, kulo baba uMohadi, ungathi national chairman ubani, uyakwazi kulo mama uMchinguri, ungathi usecretary general ubani, uyakwazi ukuthi kulo baba uObedi Mpofu. So thina kwethu kuhlelekile. Bona ngale nto bona yikho phela uzwileyo, even yena uChamisa uzikhumela yedwa athi akula muntu oleposition ngaphandle kwakhe yedwa, abanye laba phela basebenza ngendlela abangabesebenza ngayo, yikho bona kugcine kubuya omunye umuntu wathi yena unjani ungu-secretary general. Ngapha kithi sihlelekile, izitreleli zonke zikhona, akula muntu ongekhoyo phakathi kwabantu.
Ye, kodwa-ke uzakwenzani manje umdenda lapho njengoba incwadi sihambile?
Hayi, awusoze kusebenze lokwana ngoba thina iparty yethu ilayo and i-letter head yethu iyazakala ukuthi i-letter head enjani. Konke kwethu kucacile, kukhona ama-specimens angikhona akhona even e-parliament balawo. Abantu abasayinayo bakhona baziwa bonke. So thina akula nto esiyicabangelayo kumbe esiyidingayo. Lowo nje umuntu nje oziphuphelayo nje ofuna ukubisa ilozen ingxabangxoza nje ezingekho. Kodwa thina singabantu abahlelekileyo, abantu abayazi into abayenzayo.
Umnumzana Joseph Chuma usebandla lini le ZANU-PF udalele Central Committee. Limizwe xoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. UGibbs uphinde waxoxa njengodaba lunye lomnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC.
Yes, kuzwile lokho ukuthi unobhala jikelele weZANU-PF umnumzana uManyika selobe incwadi elobela uSpeaker wePhalamend umnumzana uMdinda, esithi yena kulamalunga ephalamende ebandla labo leZANU-PF asebebarekholile abangu-70. Yizo inyuzi esisizwayo ke lezi kumaphephandaba lalapho kuphuma khona inyuzi.
Ulike ubona njani khonokho?
Thina njengeasilambulu njengabantu bephipho sisikhangele nje ikakhulu ukuthi ubaba uMdinda uzakwenzani, but sikhangelela ukuthi ngomthetho ofakile yena kufuze ukuthi abhalele iparlament incwadi eyazisa ukuthi sekulamabandla eZANU-PF angu-70 arekholiwe, abhalele izekhe njalo incwadi ebazisa ukuthi sekunama-members angu-70 aserekholiwe. Kodwa okukhulu kakhulu kwakhona konke ikuthi nxa sekunjalo sokusitsho ukuthi konkona phakathi kwa-210 ama-members of parliament ethu sesile less than 2/3 abayabe sebesele eParliament, abaningi bakhona seberekholiwe, okuyikutsho ukuthi sokumele kube sokule esingathi ngesikhiwa i-constitutional crisis. I-government isikholapsile. Ngalokho-ke uMnangagwa labanye bakhe sebemele babizele ukhetho olutsha olumgceke kade sivele silubizela thina sithi ukhetho luka-2023 aluhambanga kuhle.
Kodwa ubona ngizani bungenzakala khonokho?
Kufuze kwenzakale nxa because laba abantu abarekholiweyo, labanye abarekholwayo, kusho ukuthi iparlament isile less than 2/3 abantu abakhona. ngalokho sesile constitutional crisis, uhulumende sekholapsile, kufuze kubuyelwe kube lokhetho lutsha oluzakhetha uhulumende ofunwa ngabantu. Konke okwenzakala kwama recall lokho kutshengisa ukuthi abantu abala confidence kukhetho elenziwe eZimbabwe. Ngabathi abantu bale confidence ngabinto zonke zona ezazenzakale. Ngalokho thina lokhu siyabona ukuthi kuyasisekela umbono wethu ukuthi kumele kube lokhetho olutsha oluza kwenza ukuthi kungabi lama recall la esiwabonayo, ngoba lokhu kutshengisa ukuthi kule problem ngokhetho lwayenziwa.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Limuzuxoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Abasakhulayo baveza imibono etshiyeneyo ngohlelo lwezinqumo ezihlelwa nguhulumende akhangele ukuziqhuba ngenhloso yokuthuthukisa abatsha ole Youth Strategic 5-Year Plan. Abanye bayalusekela, kodwa abanye basithi uhulumende kasozagcwalise izithembiso zakhe. UTobias Mdzingwa usethulela lolu daba.
Lanxa ugatsha lwendaba zabasakhulayo luthembisa ukuthi eminyakeni emihlanu elandelayo abatsha bazathola imisebenzi, izimali zokusungula amabhizimusi, ukubafundisa imisebenzi yezandla lezinye inhlelo zentuthuko, ontanga abaningi bathi abathembi ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lezi izithembiso. Umsekeli kamqondisi obona ngezokufundiswa kwemisebenzi yezandla kugatsha lwendaba zabasakhulayo, unkosikazi Sifiso Takavarasha, uthi abatsha bakhangelele ukuthuthuka kweminyaka emihlanu elandelayo.
Sikhangelele ukuthi through ama vocational training institutions ethu esilawo afika ku 63 sikhuthaza ama youth ukuthi bahambe bayifundele imisebenzi yezandla. Sikhona apho njalo sile bank eyimpower bank, kuli bank lama youth. So i 5 years ezilandelayo sibili kumele amayouth ethu akhangelele sibili ukuthi bazaba lokusizakala, ngoba lolu lugatsha olutsha singathi new ministers, young and very energetic.
Kodwa osakhulayo waselupane umnumzana Mpumelelo Nyoni okhokhela abatsha enkonzweni ye-United Congregational Church of Southern Africa uthi kasuthiseki ngokuthi uhulumende uzenelisa ukufeza izithembiso zakhe.
Konke lokhu ngiyakubona kuhle, kodwa ngila confidence ekuphumeleleni kwakho. And i-confidence yami ngiluza ngenxa yokukhangela emuva ukuthi ama-policies ake abakhona before, kodwa azange ya-implementwa. And so angila hope yokuthi lanxa ngikhangela phambili wona lawa matsha khona wona aza-implementwa.
Emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwabatsha osolwehlukaniswa lonyaka lolwezemidlalo, uhulumende uthe abasakhulayo bazathola amathuba okuthuthuka enhlangothini zonke zempilo, ikakhulu kwezomnotho, ukwenzela ukuthi benelise ukuziphilisa. Osakhulayo umnumzana Constantine Mpofu usebenza lentsha yasematobo ekunhlanganiso yematobo Youth Initiative. Yena uthi ukuqhutshwa kwenhlelo zokuthi abasakhulayo bethole izimali zokusungula amabhizimusi ebhanga labo le-Empower Bank ziloncindezelo.
We actually need also to have a scientific study on the progress of those loans, the people that have access to those loans. How have they fared? Are they better off now or are they back into the where they were before they accessed those loans?
Isifundise University of Zimbabwe, unkosikazi Mayebonge Mhlophe, uthi ukuzinikela ukusebenzela ndawonye labatsha kundingeko zabo yikho okungabangela ukuthi izinqumo zikahulumende ziphumelele.
Mina ngibona isifiso sikahulumende sisihle, kodwa kufuna ukuthi abantu besebenze ndawonye ukuze thina lathi sibe lama-benefits. Okuthi uhulumende ufuna ukwenza konke eyedwa yikho okwenza imizamo yakhe ingaphumeleli. We should own ama-programs lawa njengabatsha. I just hope akusizi ithembiso kuphela, kungasoze kube le-action.
Ingcwethi ecubungula indaba zabontanga ekwele South Africa, umnumzana Bheki Impilo Ncube, uthi kulobandlululo kunhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo okubangela ukuthi ontanga bengamthembi uhulumende.
Sesibonile ukuthi ngensuku ezidlulileyo imisebenzi leyi ilabantu baya bayiphiwayo, njalo imisebenzi leyi ayikayeneli, yikho uzobona abantu sebephuma elizweni. Kudala beyihlabela le ngoma, hayi siyazi sonke ukuthi asonto esingathembela kuyo. Endabeni zamaloni, hayi sithemba sonke siyazi ukuthi amaloni ayisiye wonke umuntu omusha ofinyelelayo ukuthi awathole lawa maloni. So ngokunjalo ke ikwini okutshintshileyo eminyakeni edlulileyo kumbe ensukwini ezidlulileyo ezayenza ukuthi leyo vision iphumelele.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi kuza kuba lukhuni ukuthi ontanga bethembe ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lokhu akuthembisileyo ngoba eminyakeni edluleyo uveze ukuba umlomo awugcwalelwa mfula. Abanye abasakhulayo bathi bengathola amathuba okuya phandle kwelizwe bazawamukela ngezandla zombili. Inani labasakhulayo abakwele Zimbabwe likhangelelwa ukuba ledlule isilinganiso esingamachumi phose ayisikhombisa 67.7%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Okwamanje ke, wathi sizwe abanye babalaleli bakaStudio 7 besipha imbono yabo ngokuphathelane lempilo.
Suku 6.6%. Umnotho okhuphuka ngesikhathi samavoti kwenze njani ngamanga ukhutshulwa ngobani ngoba kulabantu akula namabhizinis akula namafemu ukhutshulwa ukuthi betshontshe igolide yile khuphula umnotho yazi umbuso waseZimbabwe so hayi amanga aluhlaza joko amanga aluhlaza joko and futhi ayinamahloni uma isithi umnotho ukhuphukile ukhuphuka kungana ukudla kudula kangaka Kuzuzubuhlungu kakhulu lokho mpela okukhulunywa ngeZimbabwe sikubona kuma TV.
Mina mangalisayela abagxeka uThabanga. Uthi Thabanga bamgxeka bathi umthengisi, izano. Thabanga waye kungalalelwa izikhalazo zikaThabanga. Uthi Thabanga ukhala ngani? Bese kuzama ukulungisa izikhalazo zakhe. Uchamisa ngomntando wayiphikiswa. Bafuna ukuzenzela nje emathebeleleni. Okuyinto yalwa uThabanga ekhulunywa ngabantu bemathebeleni basivukeni. Sekele ukulokho esifunza izinto ngabantu baseHarare.
Labo ke bekungabalaleli bakaStudio 7 besipha imibono yabo ngabakubona kusenzakala empilweni zabo. Ku Live Talk namhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ubana sizwe imibono yabo ngokuqhubeka kokulwisana phakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas la kwele Palestine eGaza Strip. Woni ke isikhathi sethu kasisavumi ukuba siqhubekele phambili silokhu sisonke kodwa singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo ebezigokela. Umthethondaba waphezulu wakwele South Africa owePretoria High Court usuchithile isicelo sikamphathi ntambo wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo esiphathelane lengwalo ezeZimbabwe exemption permit. Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel la kwele Jordan kusasa lapho ke azaxoxisana lenkokheli yamazwe la ngempi ephakathi kwele Israel leqembu elebutho ele Hamas. Kulesizalwane eseZimbabwe umnumzana Tafatswa Manyika yena ke othi useqotshisa amalunga ebandla leZANU PF angamashumi ayisikhombisa 70 asedale lephalamende yena ezithi ungumsekeli kanobhala jikelele weZANU PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.